Johannesburg. Johannesburg South, ngilokidibanisana okuncane engikwenzayo njalo nginokusebenzisana le-University of South Africa kuhlelo lwabantu abatsha okuthiwa yi-Young African Leadership Initiative. Ibade ngisebenzisana labo since 2016.
Uhlelo lolu lumi njani? Akusela kancane ngakhonokho.
Uhlelo lolu lwaqaliswa ngu-President Obama enenhloso yokwakha njalo lokuthuthukisa ukuthungameli kwabatsha e-Afrika yonke. Initially lwaluthiwa yi-Mandela Washington Fellowship, luthatha abantu abatsha from amazwe onke e-Afrika abayi-1,000 lubasa kuma-universities lakuma-institutes ase-America. Ngenxa yokuthi ama-applications ayemaningi kakhulu, basebesingcono benza ama-regional centers. So kwasekusenziwa i-regional center eseSouthern Africa ethatha amazwe angu-18 including ama-island oMadagascar labo-Mauritius. So abantu abatsha laba abayenza i-business, abenza i-civic activism kanye le-public management bayeza lapha bazohlangana e-University of South Africa bafundiswe ngabantu abaqeqeshileyo abasuka kuma-universities ayahlukeneyo anjengabo-University of South Africa, Thabombeke School of Leadership.
Singathi wena ubafundisani khonapho?
Hayi, cha, mina bengingafundisi. Mina ngafika ngafunda lapha ngathi sengiqeqeshile. Basebengicela-ke ukuthi ngizosiza in terms of uku-coordinate abantu abatsha uma nxa bezile kulelu hlelo. So kusukela ngalo mnyaka ngiqeda ngo-2016 ngaqala ukusebenzisana labo ngiku-operation, sikhangele i-logistics yokuhlala kwabo nxa belapha nama-issues of discipline. So yikho lapho engisebenza ngikhona.
Kuyasebenzeka yini khonapho kule South Africa?
Siyazama ukusebenza dube, akusafani nakudala kwakusiba nendiva futhi zazibuya ngo-December zifularisha kwelakithi eZimbabwe. Abantu sebehlalele nje ukuthi la e-South Africa kusesengcono. Ungathola khonokho ngumsebenzi mbeni, ungathola amapeninyana wenelisa ukuthenga ukudla ulale usuthi. Njalo ukudla lapha akubizi njengakwelakithi, abantu bayadla bayasutha.
Phosele ukugcina khonapho-ke utsho ngomsebenzi wakho ukuthi ubona ngani uzathova kuze kube nini?
Well, besides umsebenzi, mina dube bengikufisa kakhulu ukuthi nxa sisebenza singamaZimbabwe sila konke sikwenzayo sikhumbule ekhaya, sikhumbule ukuthi ilizwe ngelakithi, ilizwe esalitshelwa ngabokhokho bethu abanjengabotongogara, okhokho bethu abanye abojoshwa Nkomo, omsika odumiso Dabengwa. Kufanele sisebenze, sisebenzele ekhaya. Nanxa kungaba nzima kanjani, sikhumbule kubana lele lase-South Africa ngelama-South Africans ngahlo lethu. Thina silelethu esalinikezwayo, kufanele sisebenze sibuyele ekhaya. Nami-ke njengomunye wabantu beZimbabwe ngilesifiso sokubana ngibuyele ekhaya ngiyesebenza, ngithuthukise isigaba sakithi elowagwelo. So-ke ngikhangelele khonokho la mdube ukuthi kwenye ilanga kuzafanele sibambane njengamaZimbabwe siyelungisa uhlupho